umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle unkosikazi Sethembiso Nyoni uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwaba yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe-presidential feeding scheme
okwakhathesi sababhalele ukuthi bakukhangele sekuhlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFula Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakulu bakulu khonale ayisaphumi sebeyifake ezikhwameni ayisoze isincidi kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala zidlela amabele.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda ukhansela kaward 17 eMabale.
Abantu bedlilwe amabele becede bengatholi lutho indlovu seziziningi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile lolu hlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu seliliningi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi le mpila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelweni ezahlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansela kaward 3 ekatshetshethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini, abantu bazaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawa lwezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
Unkosikazi Nyoni uthi indlovu lezo seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo e-Center for Natural Resources Governance othi bona kabavumelani lalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulala le-tourism eZimbabwe, njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions awuvuki nje uthi sengibulala.
Ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe i-CITES kazivumelani lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko edalele iPhalamende leZimbabwe ukuba kunendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.